Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, eWorld Health Organization ithi kulabantwana abafika inkulungwane ezilikhulu 100,000 abazalwa ngomnyaka belesimo sokuchilana kwenyawo okubizwa ngokuthi clubfoot ngesilungu. Uphenyo olwenziwa nguNyaradzai Munamba labanye bakhe eZimbabwe lwaveza ukuba kulabantwana abangamakhulu amane lamachumi ayisithupha 460 abazalwa belesimo lesi ngomnyaka elizweni leli. Odokotela bathi isimo lesi siyalungiseka singaphangiselwa, kodwa kungehlula umntwana ugcina ekhula elenyawo ezichiyeneyo. Iningi labazali kuyabathatha isikhathi eside ukuba banazelele ukuthi bazele umntwana olenyawo ezichileneyo. Udokotela Derek Matsika, urologist, uchaza imbangela yeclubfoot.
Yebo, iyachiyana, abanye kuba kakhulu, abanye kuba mbijana. Ababambijana i-operation nje encane vele iyenza umntwana esamncane ukuthi saphongu kuma nje kuyimsipha ukuthi nyawo luwe straight and imsipha lani ingaqondiswa. Bafake iplaster ubosikhathi bachiya kunjalo umntwana ekhulu nyawo uqondile. Kodwa labanokuthi kuyabe kusevie ukuthi kubhende kakhulu, akhona zikhona izicathulo ezigqokwayo ukuthi zimncedise ukuthi nyawo libe luqonda, njalo futhi khona ama-operations emsipha edonswayo ukuthi nyawo lalo futhi liqonde, kwanza ukuthi nxa enyathela ngalokho esithi yisole, akhona ukunyathela ngaphandle konyawo.
Udokotela Themba Nyoni, owazalwa ele club foot, uthi uhlinzwe esekhulile njalo usesenelisa ukunyathela kuhle.
Ele club foot that was never diagnosed until maybe the last 50 something years. I got help from mama doctors that were in the UK when I was in Siskati, say UK, and I also got mama doctors help from Zimbabwe.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ohlala kobulawayo uthi ulomzukulu owazalwa ele club foot kodwa sewahlinzwa.
Kwanazela ezala bahle bamhlinza kusasemasinya, uyenelisa ukuhamba kuhle kodwa ezakhula kazange nge avunyelwe ukugijima esikolo, sesabela ukuthi engathunukala ngaphakathi.
Abezempilakahle bathi ziningi indlela zokuqondisa inyawo ezichileneyo okugoqela ukuhlinzwa kumbe ukugqoka izicathulo ezelapha imisipha. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.